Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-National People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho i-MDCT eyayilosekelo khona.
Amakhansela ze-MDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalanga adlileyo kubela babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi so sihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo ukufuna wena ezitolo. Ibhakede lakho leyo liyi-$3 futhi uthi ungatholi 2 kg yeshukela leyo 2 kg yesawudo sokufaneleyo.
Zambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Iziphathamandla zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alingamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxele siphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje i-MDC ngoba abantu bedinga sebediniwe ngezinto ze-MDC ezenzayo. I-MDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo?
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu besitshela izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla elingasikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili, asiyenzi imihlangano leyani yokufitafita njengabantu be-MDC sihamba sibe siyerejista emapoliseni sihlangane labantu egcekeni okurayi ngama-councillors e-MDC sehlale kakhulu izi-2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indala vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu PF sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlalo edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqinile sibili kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumanyana ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungisa uhlupho esilalo.
Lo uMnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla le-National People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama-bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i-300 million njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe kwenzakala ewange ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZD, kule SNB Bank, kule Agri Bank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yi-Standard Chartered. Lawa amanye lawa, imali hayi 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 isifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi nsuku. Umuntu wonke oyabe le mali akwenzayo ikuyesolo aphonge udobha nje khonoko yabe kufuna. Loku-transfer nje kubo eCocash, but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenye elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewa nje kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo. Abanye lawa hayi imali ayikho. Kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana, but ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala, bagcina sebefloka bonke besiyakhona ngale, bagcina sebesiba lokuzela iproblem ukuthi even lakhona ngale e-Victoria Falls imali kayisekho. Ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi amanye ama-towns sebefloka besiyakhona ngale, akula lapho ngathi kungcono khona.
Labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobho bayenelisa ukuyithola imali malini?
Ungathunyezelwa sibili kuyimali, but ukuthi uyibambe hayi inkani. Abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubo ngathi ngapi basebenzise bantu sikusebenzisa le yokuthiwa yi-ecogage le, okwakho yikuswayipha nje kuphela usuyathenga khona uyabe uvele ufuna ukuthenga.
Lo mnumzana Donald Mampongwani Shoko isakhamuzi sewange sixoxelaye ekhonale ewange. Wezithathelane lemaphandleni isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Imishini yabo isetshenziswa iyabe yenza ukuthi abaseharare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wona uvote njani. Kokhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uJohan Rode ngenza imihlangano ukhuluma njalo. Uyakhuthaza lokuthanisa amasabhuku ebatshele ukuthi limele litshele abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka umnyaka ozayo kuyavotwa njani. Ubanani lingenzeli ukwenze njalo uzalibomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bakukholwa yini?
Ya, abantu abakabikwazi sisibuhle ukuthi kungaba kuzahamba njani ngoba baze kwezinye insuku bethewo lizavota lingaphansi kwabosabhuku beni. Abakacaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kusidio seven sizenza ukuthi ngathi kuyavuma njani. Ngabantu ngapha wake bachaywa phela kumnyaka owa-2008 lwana akabayisaba kubi. Le ndlala kodwa nayo ngapha hayi ngani khona sibili ukuthi kudubele inkalakata kanye kanye le mali ngoba ungaba lo mumbu wakho ebhakede i-$3 lezi nsuku nakathengayo bangikhona kusela so ukuthi uyakuthengisa litshintshana ngomumbu lamabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla bakaqalisa into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer zinhlanyelo zekhothoni yizawazithi ngezikahulumende yizawaseqalisele ukuzinika abantu liyabe lingaphansi kwamatiyamenini wamabranchi njani njani ibhalwa khona ngale emavillagini ngobathi kuza kukholekta kusuka kube umasabhuku njani kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingane sithembe ijana lami ihlakuyaphiwa kithi lapho esikhona sizibona ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Uthi kulo hlupho lokudla le mali umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu uthengisa ngani? Lalaba abafuna ukuthenga bathenga ngani?
Amala kandlile
kubela babuya bethe ngumuntu but kulensuku abasabuyi so sihambe emagosa uliye tshintshana leyo abukufuna wena ezitolo
abezitolo bayathatha umumbu
ye bayamukela sihamba nawe JMB ibhakethi lakho leyo li-$3 othi uthi ungatoli 2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokukwanelela tshengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona esinye sikhathi uyabonge labhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu uloku ufuna ukusebenzisa imali but awuzukukuyenza ngani ngoba leyo mali yabomkhono yabungena
lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi segokhwe sixoxelaye ekhonale egokhwe okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hoke namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Shoes to School. Masixoxe kancane awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabasha ngakho sabuya le naleli icebo lokuthi sithende into ethiwa i-Shoes to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi bayaswela bathole kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi kwakhona ingabe ngakhundisa emakhaya ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abalazicathulo nje isikhathi esiningi uzathola ukuthi bagula uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle uyakhwehlela khadi ilitshe wakhubeka wacece kubi isikhumba into eziningi ezinjalo bhiladiya kwakuyinto ezingathi zijayelekile into nje engathi siphila layo nsuku zonke ngakho kwangithinte kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehlule ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Hawu, ihlabeleke impela i-explanation yakho. Awungitsheleke kids uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila koBulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhale Shoes to School Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela asikhethi ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelembi, ngapha kusemamidlini, ngapha kusemashonaleni sihambele yonke indawo. Saqala enkaya sabe sisiya emazowe sengihlangene labanye abangani ababefuna la ukuthi bangincedise ngayona le ndlela. Sahamba safika emazowe le kunandila ehara. Khathesi sike sathi thedele mbidana koBulawayo ngoba umuntu ohlala koBulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakoBulawayo nayo uzizwe into leyi ingasuko kathithiwe omoya kodwa izwakale kuyinto ekaBulawayo wonke anyone angakwazi ukuthi ayenze.
Okay, lapho ugqiba uluhlelo ukhangelele ukuthi luzaqhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi one bese usuthiyana lakho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March. So sesilanda 1.5 years and sikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo le minyaka ezayo.
Awusitsheleke uhlelo lolu luzabe lwenzekala ngaphi kwangikhona koBulawayo njalo luzaqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo liyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyisithembi kwethu basivumele abantu bako-OK kuJayson Moyo Jayson Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisithembi kwethu phansi labana sikhankasa nje sinikela abantu amaflyers kukhuluma labantu nje sibangenisa nje yohlelo bethu ukuthi balizwisisisa ukuthi vele senzani sinani thina.
Ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
Okay, we are generally looking for ama-donations from abantu in terms of isicathulo school fees. Imali, well, it's something else because ngabathi I want to build a relationship yokuthi abantu basethembe umuntu uzaza trust you with the shoes more than they can trust you with the money. Imali awunikuzoba umuntu isebenzisele.
Hayi siyabonga Khipe, kuhle ukuba lawe kuhlela, ungadinelwa kusasa.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu mayi.
Balaleli izwi indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku shoes2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda, shoes inombolo 2schoolzw@gmail.com. Oliver Lelisayo, Mike Ove, Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we Studio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko awethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa
namhlanje sixoxa ngodaba ngalo lyahlupha udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile ukuthi nhlaziye udaba lolu nilonkosikazi Shila Msonda umankomo phela umankomo ungukansela edolobheni lakwabulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu umankomo utshona njani mama yee, hayi, isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe.
Isigogo sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane. Umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina nobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, sihlonipha, sihloniphe lesihlobo, sihloniphe nomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu othiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni.
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abavele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe njengomuntu omdala uyahlala eseleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume. Ngiyabatshela ukuthi hayi nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuzwe.
Ungehlula-ke mankomo.
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehluli.
Ngoba lokho sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela una khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungise sibili babe ngabantu.
Abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakhe uyababiza ubahlalise phansi, bantu abami nezani lapha, wena uwangaphi ukuvelanga lokho elikwenzayo bantu abamakulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi lokho elikwenzayo akulunganga bantu abami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu.
Hayi, kuvele kakumelanga uphakamisa uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uchaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngichaye wami nxa engenisa ijaha ngokuthi nguye wamawonileyo. Xa lilijaha lingenisa intombi ngichaya yena owami ngithi lokho sikwenzile mntana makulunganga, ngithathe uswazi noma ibhanti angichayi ngesikhali, ngichaya ngebhanti ukuthi ibhanti alizwe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungavala khonapha ngamafishane mama.
Mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika uthaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana, uza kuya kufika ngakibo kusithini. Ngokuthi uthaye umntana obiziweyo loba uthaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Ye, siyakuza kakhulu Mankomo, sibongile, ungathina lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, libe lelanga elihle, sinabe lonke sigoqa abantu bethu, sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama. Bye-bye, ma'am. Ntati tubalele ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo yena khona ngale ke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalele semoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuse ziwa. We mama sibe munye dina sibe moya mu sifusele ngoma sendulo.
Siyabonga Gibbs. Besizwe untungameli Nkomo we Studio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye, uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ichapter ka-15. Ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 futhi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kutsho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa ngibona ani abazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayelasti umoya womuntu kawufi. Kufa umzimba, ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu, uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya uphela ohambayo, le miswa iyabe lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena, izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi. Kutho ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili kumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lwana omutsha yokunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, ukholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe utshe uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Akho abantu abaningi babecabanga ukuthi ano ngingafa sokuphelile, ngiyaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engikunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi lankunkulu sithi kufa idonsi lwakho lungaphi. Kutho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kutho ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso, ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
silahlekele kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obe ngubaba wabafundisi bonke. Singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968. Yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke la esiwabonayo, kathesi amakhulu lamancane, bonke abafundisi abaningi baphuma kuye. Nguye ubaba owazala ke amabandla la labafundisi laba esingathi thina ngamabandla la omoya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement, konke kwaphuma kuye ubaba uMkhwananzi. Njalo yena ube ngumuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani, babambe njani amabandla abo. Nxa umfundisi kade ewonile, bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi wenzela ukuthi aye emkhuza. Nguye obelalelwa ngumuntu wonke, kade khonsa ukuthi hhayi mfundisi hlala phansi, mfundisi yekela ukwenza lokho.
Kuyiphethe mfundisi ngomthandazo.
Siyathandaza baba ngegama likaJesu, sithandazela abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo, ukukhetha impilo egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli, ngikhole iNkosi libusise. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena. Black Mfolosi sithi ekwelutshena, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Lilale Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.